daba ku VOA Ndebele.
Ngali vuka njani sulukani ndaba mthwakazi omuhle lapho elingali khona igama lami ngu Chris Dande ngilamukela emsakazweni we Studio 7 ngomvulo mhla ka 19 Ncwabakazi. Endabeni zethu lamhlanje, ibandla leMDC lithi lizaqhubeka ngohlelo lokutshengisela lamhla kobulawayo lanxa umthethwandaba usithi liyeke.
Abalandeli bebandla ukuthi buye kutshengisele ngokuthula singadlali iproperty yabanye abantu.
Isigodlo senkosi uBulelani loBhengula Khumalo sithi induna uNdiweni bekungamelanga abotshwe ngoba wayesemsebenzini aze afake isinqumo.
Akulungise isinqumo asithathayo nxa sibonakala sihonge emthethweni kodwa yena asale ngaphandle kwethutho.
Kuqhamuke udlakela emdlalweni wenguqu phakathi kweqembu leDynamos leLewange edolobheni leLewange.
Usapoto omunye weDynamos ongene egroundini laphanya ekhanya etshela iqembu egedini eSpangane.
Intengo yamafutha ezimota isikhwelile njalo. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Amapholisa abikwa ethembise ukuvimba ukutshengisela uqoqweli bandla leMDC kobulawayo lamhlanje. Amapholisa abikwa itshele intatheli izindaba zephephandaba lobulembu lezimlive.com ukuthi abavumele ukutshengisela lokhu ngoba abavumelanga ukuthi batshengisele ngoba besesabela ukuthi kungaqhamuka udlakela. Pambilini kwalumbiko, umthethwandaba ubikwa ulahlele kaChina isicelo senhlanganiso ezine ezithi iConfederation of Zimbabwe Retailers Association, iBulawa United Residents Association, iBura, iApostolic Christian Council of Zimbabwe, leyabacholi bamabele eGrain Millers Association of Zimbabwe, esokuthi kungatshengiselwa edolobheni lakobulawayo ngoba kungawonakala impahla lokuphazamisa ibhizimusi. Ngolwesihlanu olunye njalo uhlelo olufanayo kade luqoqwa libandla leMDC luchithwe ngamapholisa achaya abantu kwabuhlungu ngemva kokuba umthethwandaba uthe leli bandla lingatshengiseli kusatshelwa ukuthi kungaqhamuka udlakela. Kodwa abalwela ilungelo likaZulu bayalisola lelinyathelo besithi uZulu ulelungelo lokutshengisela ngokuthula phansi kwesekelo sombuso welizwe. Phambilini kokutshengisela obekukhangelelwe kobulawayo lamhlanje, amapholisa abophe umgcinisihlalo webandla uNkosazana Thabita Khumalo lezinye iziphathamandla zebandla ezihlanu kobulawayo zikhankasela ukuthi uZulu atshengisele ngobunengi. Sikhuluma nje akwazakali ukuthi isimo sabo sinjani ngoba amapholisa esala ukuthi babonwe langamagqwetha kumbe izihlobo labangane. Sixoxele sikhulumeli sebandla leMDC kobulawayo umnumzana Swithan Chirodza saqala ngokumbuza ukuthi bazaqhubeka ngokutshengisela na khona kulembiko ethi amapholisa awasoze abavumele.
Mina angayiboni incwadi leyo, mina ngikuze emsakazweni khonokho ukuthi kule ncwadi yamapholisa esalisayo ukuthi senze umsebenzi wethu wokutshengisela.
Manje lixwayisani abalandeli bebandla labanye kade besithi bayatshengisela.
Abalandeli bebandla ukuthi buye kutshengisele ngokuthula singadlali iproperty yabanye abantu sizenzele izinto zethu sithule kungeladlakela.
phakathi.
Sizwa kuthiwa inkokheli yebandla ebotshiweyo ebalisa umgcini isihlalo unkosazana Thabita Khumalo izaba imiswe emthethwandaba. Manje lizayenza njani ngakhonoku? Bakhona yini abazohamba ukuyamsekela?
Ye, bakhona abaningi sibili abayahamba ekuseni. Ngambonani khonokho kuzakwenza ukuthi inhlelo zethu zingaqhubeki kuhle ngoba phela uMakhumalo umuntu othandwa abantu abaningi.
Manje njengoba sisizwa kuthiwa kugcwele amapholisa indawana yonke, abantu abesabi na ukuthi bazatshaywa njengalokho sikubone kusenzakala eHarare?
Ngibonani into yonke izaqhubeka kuhle.
Labo ababotshiweyo khona ngapho koBulawayo sizwa kuthiwa amapholisa ayala ukuthi libabone, selikelezwa na ukuthi bakusimo bani?
Wazi mfowethu, khonapho vele into enzima kakhulu ngoba sizamile ekuseni basalela sazama ntambama basixotsha, so asikwazi ukuthi bayahlukuluzwa yini, ukuthi bathole ukudla okuhle yini, ukuthi bahlale endaweni enhlanzekileyo yini. Vele sisebunyameni, ngikhuluma isikhathi samanje, yazi vele kunzima, wonke umuntu uphathekile ngale ndaba.
Njengoba usitsho wena ukubana lizatshengisela ngosuku lwalamhlanje, ubona ungani baningi yini abazwileyo imbiko naleyi ukuthi likuyatshengiselwa? Ngoba sithole eminye imbiko eminingi abantu besibuza ukuthi kanti vele kuhamba njani.
Ngibona ngani imbiko ebiphuma kuma-group e-WhatsApp le-Facebook ibe imbiko ekuzama ukuphazamisa inhlelo zethu. Kuleyo mbiko ophumileyo othi khona thina sinqotshiwe kumthethwandaba, kwakutshengisa ukuthi umbiko lo vele ngowamanga, akulaqinisa khonapho ngokuzama ukuthi uphazamise uZulu. Kukhona futhi umbiko owabantu abazenza bona abakomthwakazi, bona bengaso wamthwakazi, kuwumbiko vele ozama ukuthi kudale ukuthi kube lengxabano phakathi kwabantu abasekela ibandla le-MTC labantu abasekela ibandla lemthwakazi.
Hello, ke ngumnumzana Swithan Chirodza, isikhulumeli sebandla le-MDC koBulawayo, ubexoxa ecingweni le-Studio 7 ekhonale koBulawayo. Njengoba ke lizwile ukubana ibandla le-MDC lithi kuzaqhubekela phambili ukutshengisela lokhu obekukhangelelwe, silomunye ohlala koBulawayo, isakhamuzi sakoBulawayo, umnumzana Raymond Phiri. Sithe sizwe ukuthi kunjani ke khona ngapho koBulawayo. Siyakwamukela kuhlelo, mnumzana Phiri.
Salibonani baba Msikande, thina siyaphila ngapha.
Ye, ungasitshela ukuthi umumo unjani ekuseni kanje sikhangelela ukutshengisela lo?
Kathesi yinje ngilangise esizinda lapho okujwayele ukuba khona lama-demonstrations amaningi, but kukhanya i-transport ayikho. Kuhamba amabhasi nalawa awabo amakhulu nala e-1-1, abaningi bamile emathareni lapho abahamba emsebenzini. Khanya ngani abaningi bakhe bathi kuhle kube yi-stayaway nxa ngikhangele la.
Manje ezitolo zona emalokishini kona kunjani, bayathengisa abantu kumbe izitolo lazo zivaliwe?
Izitolo azikavulwa okwakhathesi, ngikhuluma kakhathesi sizinda ngoba bekudlula amapholisa namasoja lapha epatrola ethareni yonke indawo lapha, kumbe ngenxa yokufuna ukwethusela abantu kumbe bazama ukwenzani. Kodwa khanya ngani kwinto kwangikhona ngabantu angani sebe-desperate.
Bona amasotsha akhona abebonakala lakhona ngapha emalokishini?
Ye, bemaningi kakhulu, bekungani sokuyimpi sibili. Ubona sibili ama-trucks, sibili amathathu, ihambe landelana kancane kancane. Vele hawu, singajayeleki kwinto kwangikhona, vele kusabisa vele ukuthi khona sama ukuthi khona ngxe sokuyimpi, sokuyini. Kodwa abantu befuna ukuzidemonstrathela peacefully, but lokhu kuthusela abantu nje.
Ngokubona kwakho, ubona ungani kuzatshengiselwa yini kumbe abantu bazahle bazihlalele ezindlini?
Ngokubona kwami ngibona ngani akusezo kutshengisele, ngibona ngani abantu bazazihlalela ezindlini ngoba ipresence yamapolisa lamasoja iningi kakhulu. Ngoba abantu sibesaba okwenzakala eHarare, and ngibona ngani vele bengayenza khona lokho ukuthi bezihlalele bengayi emsebenzini, ngingaba kuncedile futhi.
Hayi sibongile kakhulu mnumzana silethemba uzahlala ungangena engozini.
Ya, sikhangilele khona ukuthiyele ezindlini kathesi ngoba lokhu kuyizinto okuyenzakalayo lapha kujayeleki lo.
Hayi siyabonga kakhulu mnumzana.
Ukuthengisela mina ngibona ngani zakona akusenze kusincede lutho, akutshintshi lutho, akusenze kwenze ukuthi yona umkhonomi uhluvile kusasa usiqondile usuride. Instead iyasibuyisela emuva kakhulu. Into emele abantu bayinanzeleleyo ukuthi ukuthi umkhonomi uvuke kumele kube nezinto ezisapota ukuthi umkhonomi nalowo usebenze. And izinto ezisapota zalezi kakhulu kakhulu yikuthula angithi yi-environment ekufunakalayo kakhulu kuhle kuhle sibi uthi anyone ongabe efuna ukufaka imali yakhe kangeke wafaka imali yakhe endaweni lapho okungani vele kulongumoya kodlame kulongumoya wokuvukela umuntu wonke uyesaba ukufaka imali yakhe endaweni enjalo. So nxa sikhala sithi kona yena umkhono usile ubaba omnanga lo upresident kakalokalokalokho simkhonomi uzawulungisa njani umkhono mona lowo thina siloko sifaka izinto ezibangela ukuthi bona umkhonomi ungalungiseki ngoba ezilonke kulo dlame lolo umkhonomi ngeke walungiseke ngoba akula muntu ozafuna uzosebenza kwelakithi nxa ebona izinto zinje. Kumele sisebenze ndawonye ngoba lokho kwenzakalayo kathesi mfowethu kufana nomuntu ozama ukuthatha unyathelo ukuthi ukuhamba mina bese mbambi unyawo lakhe ngilibambi ngamandla sikebizela ngeke wesibeke ukuphunyuka khonapho uzahamba njani lowo muntu uyabe lokho emile ndawonye. Yikho konoko okufanayo okwenziwa ibandla le-MDC kathesi libambe unyawo olukahulumende uhulumende zama ukuhamba njelelungisa lona lae lwabamba unyawo ngamandla sibili ngodlakela sibili abantuona umhulumende wehluleke ukuthi yona aphunyule ahambe alungise umkhonomi.
Ye kodwa babuthuma labo abafuna ukutshengisela bathi isisekelo sombuso welizwe siyabavumela ukubana nxa bekhonona bangene ezitaladeni batshengisele ngokuthula. Wena uthini ngakho?
Isisekelo sombuso siyavuma sibili and asikwazi khona kwanza kodwa ke isisekelo sombuso nxa sivuma siyakhomela khona lilungelo lomuntu ukuthi atshengisele kodwa phela kulelilungelo lomuntu omunye lwana esesikhohlwa ngaye ukuthi yena umi njani ngoba yena ilungelo lakhe lelana selilingezele lilungela elikalo ofuna ukutshengisela sesikubonile emuva nga kusenzakala ngojanuwari kwenzakele ngo-Agasti kwenzakele sabona sikhona silahlekelwa zimpilo zabafowethu zabodadewethu sabona silahlekelwa yileven izimota salahlekelwa izitolo lapha emalokishini izitolo ezingasasebenzi ngenxa yaileven elungele lomunye umuntu eseliqine selilimaza ilungelo lomunye umuntu yantabo. So isisekelo siyavuma ukuthi bona abantu batshengisele kodwa lelungelo lomunye umuntu bana ngoba atabantini into engamelangathi engaziphambanisi kuntona singacabuli umuntu wonke usesapota i-MDC bakhona abanye abangakasapota i-MDC abakuzani ikhefu abanye futhi abangekho bot MDC ngizani ikhefu abalelungelo labo la iyafuna ukuthi ona avusasa akade uchova ahambe ayebambabambe into azenzayo ngoba abantu bayazisebenza phela. So kona nxa usumvalela usuthisa amathaya uzifaka amateni emgwaqweni ongahambi hanti abantu ona usulimaza ilungelo lalowo muntu lo yena obengafuni ukwenza wena okufunayo ngako kwenza ungaphambanisanga ilungelo lomunye umuntu abe siyazwisisa but iproblem yalapha laba ilungelo labo bafuna kibe yilo lodwa elaziwayo abanye engaziwa akusebenzi njalo.
Lo-ke ngumnumzana Joseph Chuma owake wamela ibandla lezanu PF edalela ephalamende koBulawayo ubexoxa ecingweni le-Studio 7 ekhona le koBulawayo. Ihofisi yedale lenkosi yamaNdebele uBulelani loBhengula Khumalo ithi unduna uNdiweni bekungamelanga athoniswe ngesinqumo asithathayo esabangela ukuthi abotshwe kodwa ukuthi isinqumo sibe yiso esiba ludaba oluthoniswayo. Ihofisi le yethule umbiko okhuthaza iziphathamandla zikahulumende ukuthi zikhulule uNdiweni nxa kulensolo ngesinqumo asithathayo sihlaziwe andivana kuthathwa amanyathelo afana lalawo athathwa nxa uManji kumbe uMahluli ephosise ekuthoniseni lokwethula isinqumo hathi ukumbopha. Isikhulumeli sehofisi le umnumzana efidlela Ncube utshele iStudio 7 ukuthi basebenzelana lamagqwetha kaNdiweni ukuthi akhululwe.
Sithi sinokubotshwa kwenduna kakuqondanga, induna umsebenzi ekade wenza ibingawenzi ingunhlanhla Ndiweni, ibiwenza iyinduna unhlanhla Ndiweni, okutho ukuthi ubesemsebenzini ubegweba esemsebenzini. Nxa kukhona okungathabisa abantu kumele kudluliselwe enkantolweni elandelayo, nxa kukhona okunye okungahambi kahle kulungiswa ngendlela efaneleyo, hhayi ngokufaka ujaji ngokuba nxa kade hlezi esihlalweni sakhe kube ngalolo suku kube ngumanzi ngalolo suku, ngakho-ke kumele kwenziwe ngendlela vele kwenziwa ngakhona, singabophi abantu abagweba besenza lokho okufaneleyo ngokwemithetho yamasiko okwazi kwabo.
Kanti pho manje udaba lokuthi wayesetshisa impahla lakho wayekwenza na emthethweni wokuba yinduna?
Izinqumo zakhe ayezithatha zonke wayezithatha eyinduna, lokho kuqakathekile ukuthi sikuzwise ukuthi angabe ehluleke okungakanani nxa ngabe ungujaji izinqumo kukhona ukuthi mhlawumbe umajistrate we-High Court kuyabe lokhu kuqanisa kanjalo abanye balungise lapho ngabe uwehluleke khona kumbe uphambanise khona. Kodwa-ke kubongo ukuthi wenza ubugebengu ngokuphathelene lempahla leziyana ngokwehlula ukuphatha isiko ngendlela efaneleyo, kodwa kuthiwe nje wabhidliza impahla. Kodwa nxa wayebhidliza impahla kufana kunye lokuthi izakumbe ukwenzani, nxa wayecabanga ukuthi kuvunyelwe esikweni kumele kulungiswe emajistrate court, hhayi ngokuthonisisa yena kodwa ngokuthi thonisa indaba yokuthi bekufanele yini kwenziwe lokho. Nxa kungafanelanga isinqumo sakhe senziwe lokho okuthiwa ngesingisi set aside, bekweqeleni kube sekufakwa leso esinye ababesibona laba abaphezu kwakho ukuqondisa okungavunyelwayo okungakuhlanga. Nje asike sithi kusemajistrate court athathe isinqumo, kuyakuthatha izinqumo khona lapha kuthiwe court order ukudilizwa izindlu, uyakubona njalo nje kusenzeka. Ungakhala ukhale ngempela kodwa aphile akukhothi elandelayo, hhayi ukuthi abotshwe na impeseni yena umajistrate yona leyo kumphathi, yikho kuphelisana ngakho kude kungafanelanga kwenzeke. Nangabe kulento ezinye ababe kunje ekhala kulelungelo lokuthi adlulele kwenye inkantolo kuvikelwe ilungelo lakhe lelo abe ekhala ngalo.
Manje sinqumo bani lina elizasithatha njengedala eliqakathekileyo lenkosi?
Isinqumo esithathwa yisona leso ukuthi kula amagqwetha enduna sincedisana lawo adlulisele lolu daba njengoba sixoxa kanje ukuthi baphikisane lesinqumo esingathi thina yisigwebo sikamanje kwathise ukuthi athena iduna ibe lesala lapha kuyayigwebe nyaka emibili ukuthi yehlale esitokisini. Sithi konke khona lokho kumele kulungiswe ngendlela yomthetho. Sakunanzelela ukuthi lathi sithe kakulungiswe ngendlela yomthetho, lalo ongabe wonakalelwa ulamalungelo. Kumele kuzwisiseke ukuthi kasisho ukuthi kanamalungelo, ulamalungelo. Nxa wayebona ukuthi induna lapha kayenzanga kahle, into eqakathekileyo ukuthi aye e-court alandelayo. I-court elandela i-community court kumbe i-customary court magistrate lapho khalaza khona, kube sekuthiwa isinqumo senduna hhayi kasimanga kahle sibekwe eceleni, hhayi ukuthi yona induna ngokwayo ibisisiba yiyo ejeziswayo. Sakulungiswe isinqumo asithathayo nxa sibonakala sirong emthethweni kodwa yena asale ngaphandle. Yikho esikushoyo.
Lo ke ngumnumzana efidlela Ncube, isikhulumeli sehofisi yenkosi uBulelani loBhengula Khumalo, ubexoxa ecingweni leStudio 7 ekhona le koBulawayo. Ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba lemisakazo ethiyeneyo. Inhlanganiso yezembiko e-site ithi ugatsha lweZimbabwe Energy Regulatory Authority solukhweze njalo intengo yamafutha ezimota yayafika ku-$9.12 ilitha linye. Ngeviki edlileyo intengo le ikhweziwe njalo. Iphephandaba leSunday News lithi umphathintambo wezenzakala elizweni uMnumzana Kane Matema usethembise uZulu ukuthi kuza kuba lokuthula elizweni ngoba amapholisa esefakwe ilizwe lonke jikelele ukwenqabela abafuna ukuthengisela. Okwamanje ke balaleli, sengidedela emuva ngilichiya lilalele amazwi abalaleli beStudio 7 abasithumele wona ngeWhatsApp.
Sakubona ngibasakazi kwistudio 7 ucala umbane liyamba ngimsakazi ombono nanko yazi ukuthi kulisizi kakhulu kubuhlungu kakhulu ikakhulu kithi abantwana bakamthwakazi udaba lentuna yethu uNdiweni. Nxa uzibuza ukuthi kanti uNdiweni ubotshelwani, uNdiweni ubotshele zelizwe hatshe ezokuthi uchithize umuzi womuntu. Kambe umsebenzi wezinduna kusukisela kusabusa uRobert Mugabe loba nganxa kusakusa amakhiwa umsebenzi wezinduna kade kuyini? Umsebenzi wezinduna ngokukhabela izigaba
phonxa
ukhabela izigaba lamacala ezigaba lekuhlalisana kwabantu induna lenduna ikhangela abantu bayo khona besigabeni sayo kusukisela zibekwa kumzilikazi. Namhlanje nxa induna sokuthiwa zibotshulwa ukuthi yindaba ethonisa amacala esigaba sakhe, kambe amacala esigaba sokufuze athwale ayezinkundleni ezinkulu, ezinkundleni zikahulumente asuke esigabeni pho umsebenzi wokuyini? Sokutshengisela ukuthi iZANU PF yayivele izinduna zona yona izisebenzisa ezelizwe ukuthi zibe ngezayo, zisebenzisa ukusihlukulusa. Ngoba kukhona ezinye induna kade zitshela abantu ukuthi nxa wezanu ungasoyezanu uphushuke esigabeni, yikho kade bevele befuna ukuthi babasebenzise khona. Pho uFokaNdiweni ubonakale esengumhlamuki engaselawo lawo magama esebafulathile. Kubuhlungu kathesi ngiyakwazi ukuthi kuyisuka kuye bangena kumaduna owemfelabuso, ngoba bekwazi ukuthi abantu abana sebefaka udletshana ebantwini bakamthwakazi ukuthi bakwazi ukuthi silobuhlungu silokunzima esifakwe nguhulumende wezano omthwakazi. Akulanto ehambayo, akulanto ephucuko, zonke iinto zakwamthwakazi zithwala bezithwala bezihamba nazo sozibhela. Yikho nxa induna zesihlakanipha sezilamacala sezigwetshwa kanje. Pho esigabeni abantu bengaphinda balalela izinduna na? Ngoba kuzenziwa intando yabo bethemba ukuthi induna ziyabotshwa.
Abantu bakamthwakazi ngabe balalela balandela amazwi atshiwo abatshelwa nkomo ukuthi manje lokhu kuzaqalela khonale eMpumalanga, kodwa masingakungeni. Ngabe balandela lawo mazwi yonke into ibezohamba kahle, bathiyane le nto zesitshabini, ngoba laba abantu vele bajonge ukuthi basibulale. Manje lowo bafuna ukwenza ukuphinda futhi into yabo abake bayenza abo 1983-82 yombhuqazwe. Manje kathesi abantu bakithi abafundi balani? Ngabe babayekela laba bantu bayenze into yabo yakhona lesisoneni, bachane labo? Ngoba lokhu okufuna ukwenzakala lapha kungani kudonselwa futhi kuyena leyana indaba yombhuqazo ezweni lesikhukhule egugurawu? Ngabe nje bayekela bachane labo laba abantu bazenzele balwe impi yabo wodwa? Singayingeni siyekele ibe ngeyabo kuphela, thina sime sibakhangele ukuthi kade vele bahloseni. Ngoba bayenza nje bafuna ukuthi singene sijoyine ukwenzela ukuthi basibulale kahle. Bafuna ukusiphinda ngendaba yeluthini abantu ababebhoboza izitolo bebezobulala izitolo zethu lapha kubulawayo, kodwa thina abantu bakhona bengaziwa endaweni, yinto abafuna ukuyiphinda futhi beyiyenza.
Lina bantu bezanu kathi liyaliyani ukuthi abantu be-MDC wademonstrate kathi bazoduli imbhobho yini kumbe bademonstrate ngezikhala zazabo? Chiyana ndabo bademonstrate kathi libahluphelani? Ndiyenzelani ulunya olwenyoka eluma inkomo engasezidle? Yekela abantu bademonstrate labo.
Linjani basakazi kwestudio 7? Siyalibonga ngomsebenzi nomkhulu wokusazisa ngokwenzakalayo eZimbabwe noluqotho kakhulu ngendlela phezulu sibili. Silobuhlungu okwenzayo ezweni, siyahlukuluzeka ngento eyenziwa ngulo hulumente okhona ongahloniphilo ngalolo luntu esebenzisa amasosha ebantwini kutshaya abantu abangomama. Apha bathi khona Women's Day, we-recognize Women's Day, we-recognize ukuthukula kumama ngaphi abantwana bamapholisa ekhaba omama into eyangisayo phambi komhlaba shiwashiwa sibili. Obhilivu gawule umuntu omdala besikadalala ethi khona uhulumende nguhulumende, uhulumende nguhulumende, zizama ukuvela amabhungu amabhizinisi wena okwemali lakuntshontshayo lokho elikho livele kwabahulumende. Ziyatshintsha izinto madoda, yalitshele lizagijima. Ongonuki Mangona kwakungaphi ngesikhathi sebo, ongo-Energy Mthodi khonokho, ungo-spokesman khonokho kwakungaphi? Ungaphi abantu bakaJonathan Moyo labantu leli? Ungaphi ukaSikwere kathesi? Yakubona-ke zizabona iqiniso eliphelileyo, kuzajika lapha elizweni, lizakubona linabadalali, lizakubona and kuyafuzwa kuthunje ezweni ezihlophe kuze libone ukuthi liqinise ukuthi abantu bayathunjwa. I-army lepolisi ikhona ukuthi abantu bethunjwa. Indaba ezihloke yabamba labo bantu waye bengabadingi labo bantu, which means they know who are doing this. Lizakubona uSaddam baya ngaphi, uGaddafi baya ngaphi, uBin Laden baya ngaphi, o-Idi Amin baya ngaphi,
abantu bavutshwa abanye babhaxabulwa mina ngikwazi ukuthi kufuna zale kufuna ukuthi kwenzakalani lapha ezizweni bakithi kambe sizweni apha siyalamba awelanto ehambayo imali ahula amagesi ahula kuma ngizijwayelwane abantu bayabutsha bavutshelwana abantu kungathiwa ilizwe elikhululekileyo lenelo ukulikhuluma lo moya lapha egwanda la
lawo-ke ngamazwi abalaleli bethu lingakhohlwa ukuthi lani liyenelisa ukusithumela amazwi enu eliwathumela kuwhatsapp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Kwezemidlalo abalandeli beqembu lewange bathe ngiyaphinda njalo umdlalo wenguqu yesigaba se-Premier League obuphakathi kweqembu lewangele le-Dynamos umiswe okwemizuzu edlula amachumi amabili kulandela ukweqa uthango okwenziwe ngumsekeli weqembu le-Dynamos wachela igedi lewange ngamanzi acatshangelwa ukuthi ngumchamo kwase kuqhamuka udlakela. Okuningi ukuze sizokwenzakeleyo sixoxe lo mlandeli wenguqu uJafet Kapalamoto Njovu.
Ibhola beyihamba kuhle sibili sangane kanye yiyo kade idlala kuhle sibili kanye bezawina sibili usapoti omunye weDynamos ongene egroundini laphana ekhanya ecela igemo egedini esipangane then kwasokukayiso kuba le-violence khona ngaphambi
manje nalowo obechela khona okade uchela ubothiwe yini
kukhanya njengathi ubalekile waphuma ngaphandle mina ama-supporters amanye abasipangane yiwabo abamgwetshileyo wabuya laphakathi mina wahamba ngale setting lapho ufotokati kuhlezi khona ama-supporters e-Dynamos yikho sekuqalisa i-violence ama-supporters e-Dynamos ejike amambondela esetting ama-supporters esipangane kodwa kade kule ngozi sibili ebantwaneni abancane.
Lo-ke ngumlandeli wenguqu uJafet Kapalamoto Njovu ebesixoxa laye ecingweni esewange.
Yamazi loche ku atide achandu kutu epino yamazi loche unimpo achandu kutu epompe yamazi loche unomza
Tambo ingoma yamaqhabane besigqibela ke uhlelo lwethu lwalamhlanje. Igama lami ngu Chris Gandhi, asidibaneni njalo sikhathi sinye kusasa.